Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla 11 Mbimbitho 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani
ukhale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe US Business Forum obuthanise osomabhizinisi babo leZimbabwe nabakwele America.
So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke ivulwe ngamapolice la nxa sifanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandleni ekuvinjiwe.
Abecele lebandla leMthokazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilombo Mudenda bathi bavinjwe ngamapolisa ukuba batshengisele namhla koBulawayo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba bazaphinda ukungqikelana kukhetho lokudinga umongameli wakwele-America umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lomongameli Joseph Biden ngumademocrats. Zonke lezi ndaba lezinye zizayilandela. Osomabhizimusi bakwele-Zimbabwe lakwabo-America abaqale umhlangano wabo namhla eHarare weZimbabwe US Business Forum bathi bafisa ukuqheliswa okwezinga laphezulu kobudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqoqwele uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Investment Development Agency ZIDA ohlose ukuba kuqheliswe ubudlelwano phakathi kwamabhizimusi amazwe la womabili. Okhokhela iZIDA umnumzana Busisa Moyo uthe kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lokuthengiselana okuphansi kakhulu leMelika lona elilomnotho olesisindo esikhulu emhlabeni jikelele. Umoyo uthe bahlose ukuba amankampani akweleMelika amukele lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuba bazetshala imali elizweni.
Osomabhizimisi ukuthi bafake imali kumabhizimisi aseZimbabwe ukusungula amabhizinesi amatsha, ukuqhelisa amabhizinesi akhona. Yikho esikhangeleleyo njengeZIDA. Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Uqhubeke sithi kuminyaka isanda kwedlula eleMelika belingazimiselanga ukutshala imali kuleli ngenxa yamazwi akhuluma kubi ngeleZimbabwe aphuma embikweni eyethulwa ngabezindaba esithi ulethemba lokuba lokhu kuzaguquka.
Ukukhulumisana kwethu le-United States bekungani kuyahlupha, kodwa sibona ngani kuyancibilika nxa sikhangele ukukhulumisana kwethu njengabosomabhizimisi kuyancibilika ukukhulumisana.
Usomabhizimusi wakwele-Melika omele amankampani akwele-Melika kulumbuthano umnumzana Ricardo Beris uthe bafuna ukuzwa ngamathuba amabhizimusi kweleZimbabwe.
To hear and listen to some of the officials that have shared both opportunities that are here in Zim from ZIDA, hearing from the ambassador, it is very encouraging. And so I think we move forward with more confidence on the opportunities that lies here on the ground.
Besilapha silalele amathuba atholakala eZimbabwe. Sitshelwe ngabe ZIDA langumeli weZimbabwe kwele-Melika. Kulethemba elikhulu ngoba amathuba akhona kuleli.
Ummeli weZimbabwe kwele Melika umnumzana Thaddeus Chifamba uthi bathemba ukuba osomabhizimusi bakwele Melika bazathola intshukuntshu yokuzetshala imali elizweni ngemva kokulwazi oluzaphuma kulomhlangano.
So we would want more and more American business persons to come to Zimbabwe to see for themselves the investment landscape that exists here and help change the narrative, the negative narrative on Zimbabwe.
Sifuna osomabhizimusi abanengi abavela kwele Melika ukuba beze eZimbabwe bazibonele bancedise ukuguqula indlela eleZimbabwe elikhangelwa ngayo.
Eminyakeni elithume edluleyo, eleMelika leZimbabwe athengiselana impahla engaba lesisindo sokuyizigidi ezifika amakhulu ayisithupha zamadola, $600 million, okuyisisindo esibikwa siphansi kakhulu. Iqula labo somabhizimusi abasuke esigabeni eseGeorgia kweleMelika libikwa liqale ukuya kweleSouth Africa kumalanga asanda kwedlula. Lisuka eZimbabwe leliqula likhangelelwe ukuya kweleZambia lingakagqibi uhambo lwalo emazweni awezwekazi leAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ecele lebandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilumbo Mudenda, lo mnumzana Mbonisi Gumbo, athi namhla avinjwe ngamapholisa ukuba atshengisele kobulawayo ukwenzela ukuveza ukungasekeli kwabo uhlelo lokuhlela umbhuqazwe wegugurawundi oluzaqhutshwa lonyaka zinduna emaphandleni eMatabeleland. Umudenda ophethe okwesikhatshana isihlalo somgcini sihlalo webandla leli uthi amapholisa abegcwele edolobheni leli loba benelise ukuhambisa ingwalo zabo ezijulileyo ezimumethe izikhalazo zabo kubaphatha intambo bakarhulumente. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba obona ngokwethulwa kwemibiko yofiseni kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uhlelo lolu lwenzelwa ukuba abantu bekhumisane umlota ngokubulawa kwezihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Umdenda uthi awumangalisi okwenziwe ngamapholisa.
2 weeks back, safaka notification emapholiseni ukuthi isipikitshe mhlaka 11 kungunamuhla kuyimali against the indaba ye-government of Zimbabwe, indaba ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi ufuna ukusebenzisa iy'nduna zakithi to heal or to deal with the issue of igugurawundi. So thina ukuhambisa kwethu izincwadi besilokhu sikhulumisana namapholisa esikhathini sonke lesi esidlulileyo, but unfortunately anti abantu laba vele i-structure bayitshelwa eHarare. So they never granted us the permission. Basivumela kuphela ukuthi lina lizahamba peacefully abantu abangu-4 or 5 beyoyenda over ama-petitions kuma-ministers of state for provincial affairs ahlanganisela mat-south mat-north leibulawayo metropolitan. So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke ivinjwe ngamapholisa lanxa sikhwanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapholisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela ekuvinjiwe, lapho kade sifuze ukuthi siqalise likhonisa imatshi yethu ekuvinjiwe. So kunzima kakhulu indoda lo ukuthi uzama ukuthi esebenze njani.
Ye lina khonapho kupetition khonapho belibatshelani lifuna ukuthi kwenziweni?
Besibatshela ukuthi umthetho wezimbabwe United Nations under the United Nations Genocide Convention of 1948 ayivume ukuthi umuntu oyenza umbhuqazwe ethonisiswe ngeyinye court decided the International Court of Justice. So we cannot allow ama-chiefs ukuthi ahendle indaba eyombhuqazwe ngoba it is out of the context of the Genocide Convention of 1948.
Ngakho ke lithi kumele kubanjwe mbani?
Lokho thina sithi uMnangagwa lo Sidney Sekeramai lo Chiwenga, all of those who are still surviving ama-perpetrators must be prosecuted by the ICC. That's the procedure. That's what the law says. We United Nations. Kunothi ukuthi bezithonisise bona ngoku-appoint ama-chief abo abasebebanika izimota abasebebanika ama-laptops. It's a violation of the international law.
Lo ngumnumzana Jilumbo Mudenda, omunye wabaphethe okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo webandla lemthwakazi Republic Party. Sixoxe laye ekubulawayo. I-Studio 7 ithinte amapholisa ecingweni kodwa alile ukuthathwa amazwi. Athi abe-MRP bebengaphiwanga ilungelo lokutshengisela kobulawayo, kodwa kawanikanga isizathu sokungaphenduli isicelo sabo. Izakhamizi zesikhintini semango esigabeni seMathabeleni South zicela uhulumende ukuba bhange abasize ngokudla, ukubagebhela izibholane lokubadingela ukudla kwezifuyo esesingasela madlelo ngenxa yongani kahle kwezulu lonyaka, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama eMqegula Business Center phansi kohlelo lwe-Lean Food Program olukhokhelwa inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-World Food Program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lenswelo kaZulu kuhulumende weMelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala esabekayo.
Ah, siyalamba kuzima lemasimini kuchile kakhulu. Inkomo ziyasithupha sizibona inkothe phakathi kwamasimu. Sizidlala khona kube sekuyindlini sokuchile vele.
Ukhansila kaward 2 eMangwe umnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhanyeli bala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi, indlala ikhona inkulu kakhulu. Sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele ngoba kuyabe kungathi kuyafanana uma kuthola abantu abalutshwana kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka.
Ilunga ledale lePhalamende elangena phansi kohlelo leproportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
That more boreholes be drilled and that we put feeding trophies within each borehole. So we're really appealing to you for the feed for the animals.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelele ukudla kwenkomo, amanzi, amabhoholo lokudla komuntu wonke kwacha njengoba ubona lawe minister.
Ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo umnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emerson Mnangagwa.
Sechibagwe muno chine chabva mukumbira kune kwaitwa namambo wenyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvara.
Ngizamazisa umongameli uhlanganisa lomphathi ntambo obona ngezokulima njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika iWFP leEU.
Uhulumende ngaphansi kogatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa ikoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilithumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe izifuyo. ELaZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka. Isigaba seMathabeleland North yiso esihlaselwe kakhulu indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisePlumtree ezimnyama ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ye-Amnesty International ikhuphe ugwalo oluveza indubo ezibhekane labesifazane abachapha imingcele besiyathenga impahla yokuthengisa. Ugwalo lolu lubhalwe kulandela ukuxwayisisa okwenziwe emazweni athi iMalawi, Zambia leZimbabwe njalo luveza indaba ezigoqela ukudlwengula, ukuthathela impahla, udlakela uzwelakala kwendawo zokuhlala umumo wezamabhizimusi lezimota abahamba ngazo phakathi kokunye. Ugwalo lolu luveza njalo ukuthi amazwe amathathu la abhekane lodubo lolu awakathathi isivumelwano somhlaba we-International Labour Organization 2019 Violence and Harassment Convention Instrument ovikela amalungelo abesifazana ukuthi ube ngumthetho. Umphathintambo wendaba zabesifazana uNkosikazi Monica Mtswango ikhuluma emkhosini ukuthakazelela usuku lwabesifazana ngeviki edlulileyo wathi kule nhlelo eziningi ezokuvikela abesifazana eziqhutshwe nguhulumende kodwa welekela ngokuthi kusakuningi okumele kwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba uDabo kaNcube Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo kwaZulu ekunhlanganiso yeNakhora uMnumzana Evidlela Ncube.
Luzisa ubuhlungu kakhulu lolu daba kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho-ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo, lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukuhlukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe, ilungelo labesifazana lilungelo loluntu lokho sithi human rights. Ngakho-ke kumele uhulumende akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto eziyizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabi khona okusaleceleni. Kungabe kuphathelene le-torture, kungabe kuphathelene le-democracy, lokubanjwa kwama-election labomama, labasha, labantwana, konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Sani lalokho ezikuchoyo engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibange sesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Khona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuca kakhulu ngokuphathele lelungelo loluntu phakathi kwahulumeni. Nanxa i-Constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture, ukuhlukuluza, akuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisilethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula ukuthi uhulumende noma ngophi ngokhona ozayo bonke bathathe izivumelwano zomhlaba zamalungelo ngendlela eqinileyo.
UMnumzana Evidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeNakhora ubexoxa ecingweni loDabo kaNcube kweStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa loMnumzana Higgins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlela kule Melika ngokhetho oluzayo. Kusase kukhangelelwe ukuba ibandla lama-Republicans lelama-Democrats azaqhubekela phambili ngokhetho lwama-primaries ezabelweni ezijeneyo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba wayengumongameli uMnumzana Donald Trump uzakhethwa ngama-Republicans ukuthi-ke njalo kukhethwe uMnumzana Joe Biden kubandla lama-Democrats loba esaphikiswa ngabanye abafisa uncintisa kukhetho olukhulu lukamongameli ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sixoxe lo Msimanga ngodaba lolu.
Ya, abantu bazokhetha abakukhethayo ngoba phela lapha sisezweni okuthiwa i-democratic government. Angithi abantu ibona okufanele ukuthi babe ne-power yokuthi bakhethe ba.
Ye, singathi-ke khonokho abakwenza kuqakatheke kanganani ukuthi bakwenze kathesi kusiya phambili?
I think lama-primary ngakuthi abantu babone ukuthatha uthi ubone ukuthi kushona kangani nxa umfulu ugcwele. So iprimary yabasiza ukuthi babone ukuthi abantu ba gravitate towards who between those two guys.
Yeah,
so it's important for people to know going forward ukuthi hayi kungathi kume kanye.
Yeah, nxa sikangela kodwa ama Democrats sikhane njalo ama Republicans singathi vele abantu labo kusaziyo ukuthi bazangena kukhetho, ngakho ke ama primaries abaziqhakathe kangalani.
Ngokuhamba kwezinto empeleni ikuthi i politics yalapha seyangcola nje. Ngiyakhuluma ukuthi abantu bayakhetha, but kunabantu abangaphezulu abanezimali ezinkulu abayibona abakhethayo. They can set up who is going to win and who is going to lose. Iyona into yakhona engathi isifi engathi sesifuna ukuba ngalawa okwenziwe emazweni anjengawethu Zimbabwe. It's not realistic ukuthi abantu ibona abakhethayo. Sekune ne influence enkulu from the parties that influences how people should vote.
Yes, ngathi ngamanye amankampani into ezinjalo labo businessmen abafundisi ngafaka lokho kuyabakhunjuka.
Yebo, kunjalo, kunjalo.
Akuhluphi lokho umsebenzi? Akuhluphi nxa singa ngedemocracy?
Kuyahlupha. Ngabe akuseyona idemocracy. I always say kubantu I don't know why the other party went to a democratic party, because to me a democratic party yona engathi is so ignorant about what democracy is. I-democracy kubona ngabantu labo abaphezulu abanezimali ezinkulu. Abanandaba noma-American ama-democrats. I-democratic party ayinandaba.
Sikhangela ke ukuthi kusasa kuyaphika khonapho lukhetho nje oluqakathekileyo kuyaphuma okungapha. Siyakubona vele umnumzana Donald Trump kuma-democrats umongameli Biden. So kuyo phambili kwenzakalani?
Sekuyikuthi phela bazama ukuzisho ukuthi lawo manga abaqambayo bazokwenza lokhu nalokhu for the country, ukuze nxa sekuza ama-final voting on November abantu bachoose on the basis of those promises, which most of the time are not authentic promises, but that's the way it is. Nxa sekusuka lapho kusiya phambili, it's not also about purely how many people voted for how many. Vane system yabo, I'm sure uyayazi wena Kudube ngoba kulezo zinto. Mina I'm not very much there. Kunama delegates about 7 sayo for each state. Angikwazi ukuthi asebenza kanjani lawo ma-delegates eyona a-decidayo ukuthi kuzowinwa kanjani, kuzoluzwa kanjani.
Ngabe kankasa abantu indaba yewela nxa betshela ezinye izinto. Siyakwenzela lokhu, sigebhe amadibha endaweni ongelankomo khona, siyenze lokhu lalokhu imigwaqo ngaphi ngaphi. Indaba abantu bewela kukhonokho.
Ye, lezo zithembiso phela. Kunjalo ngikubona kufana nakhona kwaseZimbabwe kuma-African countries. Lezo zithembiso izizona ezi-influence abantu what they are going to do, and we still believe our leaders that they are going to do what they say.
Lo ngumnumzana Huggins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika wexoxa le-Studio 7 eseMarietta eGeorgia. Ngokwamanje othi siphelelina ithuba lina abalaleli bakaStudio 7 ukuze liphe imbono yenu ngokwenzakala endaweni ezithiyeneyo.
Studio 7 nabo bonke abalandeli nabathandi bokulalela izindaba, linjani linjani linjani. NguBernard Khumalo oqhamuka laphana kosikhobokhobo enkayi kwelasezimu ngisemzansi lapha komaqhelwane ngukhomishina lonageti laphana. Ngibabaza indlala ekhona isadakhe yonke lonyaka amadoda. Ngisithi mina ikakhulu kubafuyi, ngithanda ukuxwayisa ukuthi ma ngabe unenkomo ezithi 20 manje zisaqinile, ungathandabuzi ukuthatha ezingu-5 ezidayise, udinga ukudla nemithi yezinye, ngoba kothi kuphela unyaka uyabe ungasela lutho esibayeni. Yisi isixwayiso engiza naso namhlanje lapha mayelana ngomumo womkhathi okhona, indlala esibhekane layo linjani. Kodwa hheyi mehlo madala dala sacina ukuxoxa.
Bonge njalo ithuba sifingelele Studio 7. Ya lalayila sesizwile futhi ukuthi la bantu bezanu-P F baqhubeka besebenzisa ama-ofisi obuhulumende abakuwo ukubamba abantu inkunzi be abantu abangasebenziyo abahluphekayo elizweni. Kambe gebha imigodi, ukufaka amasola, ukugamula inkuni, ukubavama macimbi ezihlahleni izinto ezifana lalezo zonke lezi zinto sebefuna imali kizo bahlangana phi bona le entweni ezikankulunkulu ezintweni abantu abazenzela zona emakhaya kambe lake la uzwaphi lokho abantu makuwukuthi into le ayibaphathi kahle abaphathekanga kahle unless makuwukuthi ubona ku-right bantu bezimbabwe makuwukuthi into le liyibona i-wrong ayiphathi kahle kila nokhansila labo labo MP laba bayibathi bebhoda labo bedinga amavoti ukuthi into le yababuyele bayitshela uhulumende wabo lo ukuthi khona asifuni le nto le njalo kasiyithandi makuyukuthi andesi makuyukuthi khona uhulumende lo esengu-landlord nasesingamaloja kuleli lizwe ya sizabhadala but makuyukuthi khona uhulumende lo ufakwe yithi abantu thina yithi abantu uzibuse lo abakhuluma ngaye lathi uyasebenza lakithi kuzamele ubonakale ngokuthi basihloniphe bayiyeke le nto le asifuni asiyifuni le nto le yokubhadalisa into ezingelangqondo ngenxa yokuthi badinga imali yokuyafundisa abantu babo phetsheya le bebedede emuka besiyayelatshwa khona le phetsheya thina sife ezibhedlela zempilo abafowethu labodadewethu bayafa la labogogo bethu bayafa ezibhedlela lapho akula mithi le mali yakhona leyo akwaziwala ukuthi bayisaphi ngoba izikolo lamaklinika siyazakhela kula ma-ambulensi emakhaya yikusijwayela nje lokhu abakwenzayo lokhu babedlalela kithi ngiyabonga uma singakobulawa ephumule emadodini
bantu be-studio 7 sisebenze ezinhlezi sinike iindaba ezimnandi ake ngikhulume lokho okuncane angifuna ukwanda ngokukhuluma liyabona umbangazwe lo okhona owamabandla ezombosazwe lo usukela izanu kubuyele kodwa kuthiwa i-3+C kube imthokazi republic party kubuyizaphu asiyombangazwe yokukhulula abantwana babantu le impangazwe yokuzithengela imali ukuthi ungarejista kuphela suphiwe imali kuphela urejiste suphiwe imali ukuthi le phathi yakho enje akuyindawo lokhu ngumlilo wama-newspaper ikudlala ngesikhathi lokhu kada uboni nxa sokuhamba kuhamba kuhamba bawudiza sebeqalisa okunye kuhambe bekudiza sebeqalisa okunye kudlala ngengqondo zabantu akula lutho kukhuphi muntu lokhu from 1980 abantu besehluke ukukhipha izanu babonani namhla izaphuma into zokudlala njengengqondo zabantu ayingabona
Studio 7 salibonani isicelo enginaso mina la Studio 7 ngisicela ukubhorelwa amanzi ngoba amanzi sikhangale bomfula fanele sijambe umfula sokha amanzi isikotsho sinesikotsho esisodwa so thina imizi engale komfula asinaso isibhorane so sithwele kanzima kakhulu ngale mandawe ukuze asinawo amanzi so kunzima kakhulu amanzi bayasaveya mpela bayathola ukuthi akhona kodwa ukuthi bayabhore nkani so siyacela Studio 7 ukuthi ngathiwa i-government ingangenela basibhorela amanzi ngiyabonga igama nguvusa umuzi sibaba suka emandawo
basakazi abathandekayo sanibona nonke osithandekile mhlanga obaba ugandi yabo kancuza nikani nonke basakazi siyabonga lezindaba esizizwayo enisithulela zona sengimangazwa yileni entsha le engiyizwayo le ukuthi nakho sebevimba uchamisa naye noma ethi sesizamile okunye bamvimba kahle kahle bambangisani umntana abantu
labo-ke ngabanye babalaleli baka-Studio 7 besiba imibono yabo ngokwenzakala eZimbabwe lingakhohlwa i-Life Talk lamhla sikhangela ngesimo sendlala ehlaseleyo kwele Zimbabwe singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye kade silazo uqale namhla eHarare umhlangano we-Zimbabwe Yes Business Forum obuthandise usomabhizinisi lwemelika labele Zimbabwe oluvalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.